Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Le tjona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 1 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sina zokungena eSwadini lapha ngoba sasifuni siyakade siya kuZiki ngoba amavoti ayenzwa kiwona siwazisisi kathi sose siye eZiki kathi sekhuluma ukuthi sajamuka, enough is enough, asafuni kunalo sesikhathele ngayo.
Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bomanyano we-MDC Alliance betshengisela besola impumela yokhetho ekhomba ukubana kunqobe iZANU-PF. Kobulawayo lakho kuke kwaba lokuxokozela abe-MDC Alliance besithi kabayamukeli impumela yokhetho. Kodwa ezansi yamaNdebeleni bekutholi abantu bedanile ngokunqoba kweZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa la masotsha adubule abulala abantu abathathu esigodlweni iHarare namhlanje ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Kodwa abe-MDC Alliance vathi kabakwamukeli lokhu. Vakhonona njalo ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho lukamongameli. Kubika uGibson Bebe.
Vakhala njalo ngokuthi impumela ephunyiswe ngabezekhi eyamakhansili lamalunga ejayele ephalamende asebenqobile iqondanga ngoba kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF licilile. Izekhi iqalise ukwethula impumela yokhetho lwamakhansili lolwamalunga ejayele ephalamende izolo, njalo ibandla leZANU-PF likhokhela endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emaphandleni. Abasekeli be-MDC Alliance baye e-command center ukubala khona amavoti lapho abavalelwe amasango amapholisa alindele indawo baqalisa ukuhlabela bezithi izekhi kayethule ngokuphangisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Kube lokuxokozela edolobheni ngemva kokuba abatshengiseli laba begcine sebelodlame bacitsha impahla emkambo owe-Copacabana badabula imfanekiso yokhankasela ukuba ngumongameli uMnumzane Emmerson Mnangagwa lokubasa umlilo wesitaladeni esiqonda emahhofisini awezekhi okuyikho okugcine kuletha amapholisa emgaqweni bezolamula. Ifulamtshina yebutho igcine isingenela ekucitsheni lokhu sokulokuxoshanisana labasekeli be-MDC Alliance lamapholisa. Omunye obakade betshengisela uthi ukhetho lucilibezelwe njalo uzimisele ukulwela ivoti yakhe.
Thina zokungena eSwadini lapha ngoba sisafuni siyakade siya kuZiki ngoba amavoti ayenzwa kiwona siwazwisisi kathi sose siye eZiki kathi sekhuluma ukuthi sajamuka, enough is enough, asafuni kunalo sesikhathele ngayo.
Imizamo yokuthi size imbono yamapholisa ngalesi sikhathi yehlule ngemva kokuba obona ngezokhetho emapholiseni uSenior Assistant Erasmus Makosa eJele Studio 7 ukuthi usabambekile emsebenzini. Lobona ngesigaba seHarare emapholiseni uInspector Paul Nyathi yena uphinde wathi uphakathi komhlangano. Ingcwethi ecubungulwe ngombusazi uMnumzane Richard Mahomba uthi uhulumende kadingisise okuyikho okufukela abantu ukuthi baqale udlakela ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngokuthula.
Isehlakalo leso sithe kwenzakala eHarare sikhomba ukuthi sokufuze kudingisiswe kuxwayisiswe njalo ukuthi ngubani ongemva kwale insindaba phendule bendaba ngoba konke lokho kade kusenzakala bekulokuthula elizweni kuyazwisiseka ukuthi kungaba lengxaki kodwa ukuvuka kwengxaki akutsho ukuthi abantu kufuze belwe yikho ke sokuqakathekile kathesi ukuthi sithole ukuthi izigelamkhuba lezi ezenze lokhu bezifuqwa yikuyini yikho sokuqakathekile ukuthi uhulumende ukuthi yenze ukuthi kuqhubeke kulokuthula kufuze eqale adinge ukuthi iziqoqodo lezi ezenze lokhu ngobani.
Iningi elikhulume ne-Studio 7 liveze ukukhathazeka ngalesi sehlakalo sodlame esenziwe ngabakade betshengisela ezitaladeni lisitsho ukuthi bekufanele bengaqali udlame kodwa batshengisele kuzeki ngokuthula.
Hayi, thina lokho sokwenziwa libandla le-MDC hayi asikuthakazeleli sibili lathi besidanile sisizwa impumela yokhetho ephume namhlanje kodwa hayi ukuthi sihambe siyeqasa ukutshayana labantu sisilwa into embi kakhulu mbonani yasibelisa muva njengelizwe. So sikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana nesochamisa ukwanisa ukuphuma nje egcekeni ekwanisa ukutshela nje abasekeli bakhe ukuthi hayi abatshanela lolu udlakela sebelwenza edolobheni.
Imizamo yokukhuluma namapolisa yehlule ngoba bebesithi besemhlanganweni ukuthi abancinisa bezimele kukhetho labo balile ukukhuluma ngalesi sehlakalo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, Gibson Bebe.
UGibson Bebe ke ubekhuluma lapho amapolisa engakakhulumi phezu kodlakela lolu kodwa asekufakazile amapolisa ukubana kufe abantu abathathu njalo athi asacwayisisa lolu daba. Amapolisa athi njalo adinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezimbili umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Motshidziwa phezu kodlakela lwanamuhla. Khuluma lentatheli zindaba eHarare kuhola elisanda kwedlula isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba uthe ababili laba kumele bayezinikela kugatsha lwamapolisa olwe-CID. UCharamba uphinde waxwayisa njalo uZulu weZimbabwe ukuthi engaze aphatheka kudlakela.
We are keen to interview Mr. Tendai Biti and Happy Somtidziwa of the MDC Alliance. We are inviting them to come to CID Law and Order in Harare. They are invited so that they can assist police with investigations. We are urging members of the public to refrain from committing acts of violence. We want to inform the nation that the Commissioner General of Police has invoked the provisions of Section 37(1) of the Public Order and Security Act, Chapter 11.17, and approached the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage to request for the assistance of defense forces.
Leso ke isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba eveza ukubana badinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezivalisa umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Motshidziwa phezu kodlakela oluqhamuke eHarare namuhla lapho okufe khona abasekeli be-MDC Alliance abathathu bebulawa ngamasotsha lamapolisa. Sexhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondo Banzima Gonya sambuza ukuthi uthini ngodlakela lolu.
Into emqoka yile mfuka nkomo angitsho ukuthi ngivumele nalokwenzakalayo ukuthi izanu iwinile. Eqinisweni engikwaziyo ukuthi izanu akula khetho engaluwina in a free and fair election. Kodwa ngifuna ukugcona kakhulu inkokheli the MDC Alliance ngoba yizo engizizwileyo ikakhulu uTendai Biti isimzwile ephuma etshela abantu ukuthi abazukwemukela impumela yokhetho nxa iMDC inganqobanga. Yibuwula obuphindaphindiweyo ukuthi ungumkhokheli uye kuma phambi komhlaba utshela abantu ukuthi singenile ekhethweni kodwa asizukwemukela impumela yokhetho nxa kuyukuthi thina sidlu pho lingenelene ekhethweni. Angithi ukukhetho lingenele ukuthi abantu bekhetha ukuthi bafuna bani. Nxa bengasakukhethanga wena yibuchapha ukuthi uye kuma phambi komhlaba uthi ngangingakhethwanga mina lingavumi. Uvumeleni vele ukuthi uyengena kulolo khetho. Uphambanisile uTendai izigwenxa ziyamlandela ndawo yonke lapho yakhona. sokuthi nga kuthiwa bamnitha ithuba lokuthi abe khuluma lentatheli izindaba mayelana ngendaba zokhetho ngoba amazwi akhe kawakhi abhidliza.
Amapolisa sikhuluma nje athi ayamdinga yena uTendai Biti kanye lo mnumzana Chiziva. Singabona bebotshwa yini ababili lapha?
Iqinisa ukuthi umuntu obotshwayo ngumuntu leqala. Uma kuyukuthi umthetho isisekelo sesikhuse seZimbabwe iconstitution kunye lemthetho yeZimbabwe nxa ivalulekile ekuthini nxa umuntu engakhuluma amazwi anjengala akhitshwe nguTendai Biti kuzicala akusho ukuthi bazangidinga bembophe ngoba wephula umthetho. Kodwa ke lo munye lo ujaha lo owesibili okhuluma ngaye nxa kuyukuthi laye into ayenzileyo yephula umthetho weZimbabwe bazabotshwa.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane. Kusenjalo isigodlo semelika eZimbabwe sethule umbiko sisola isehlakalo sanamuhla njalo sixwayisa abamabandla ezombusazwe ukuthi bakhuthaze abasekeli babo ukuthi baziphathe. Imelika ixwayise njalo amasotsha ukuthi achiyane lokuhlasela uZulu. Abomanyano we-European Union ekade bezehlola ukhetho bathi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngendlela ekhululekileyo ngoba bekulokwetuselwa kwabantu. Kodwa abesadaki bathi lanxa bekulokuthile ungahanjiswanga kuhle vele ukhululekile lolu khetho. Kwabulawayo kona kuye kwaba lokuxokozela njalo abasekeli be-MDC Alliance bezama ukutshengisela besola ukunqoba kwebandla le-ZANU-PF lona elithole izihlalo ezingu-145 edalele parliament kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-60 amachumi ayisithupha 60. I-NPF ithole esisodwa kwathi esisodwa njalo saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. Kulezihlalo ezintathu esezisele phakathi kwezi-210 ezingakamenyezelwa ukuba kungobani abanqobileyo. Siye kuntathelisa indaba yethu kobulawayo uChris Gandhi. Kunjani kobulawayo CG?
Kobulawayo kathe sikuzithulele nje akula kuxokozela kodwa lapho okuke kwaba lo budlwangudlwangu endaweni emahofisini awe-MDCT kungani lokhu kugcwele amapholisa labanye labo sihambe sayoza ukuthi kuhambe njani kuthiwa khona amapholisa ngemva kokutshengisela kwabo abangenele ababhaxabula okwabuhlungu abanye bakhona abalimele.
Amapholisa ayakufakaza sekufakazile ukubana ngemva kokutshengisela kwabe MDC Alliance lamhlanje okungenele khona amapholisa lamasotsha kudutshulwe abantu abathathu bafa lanxa nje abanye besithi bedlula khonapho. UZulu wakobulawayo uthini ngalesi sehlakalo?
UZulu walapha uyazilaye ungani wethukile kakhulu sibili ngoba labanye nje abasekela ibandla umanyano we-MDC Alliance bathi hayi inyathelo leli elithethweyo elokutshengisela ikakhulukazi kungakaziwa ukuthi impumela yonke ihambe kanjani kube liphutha kakhulu.
Abaningi abe-alliance bathi kube lokuqilibezela la khona ngapho bakubona njalo mhlawumbe abangayisibo be-alliance uZulu nje jikelele bayakukholwa yini abantu bakobulawayo kubana kube lokudlelezela kulolu khetho?
Hayi, ngaphaka bakukholwa kakhulu ngoba uzakhumbula ukubana phakathi kwezigaba ezilithumi lambili 12 i-MDC ithethe iZANU-PF ithethe esisodwa kuphela okubangela ukuthi amboni ukuthi bakhona sibili abangasho njalo ukuthi hayi bekulokucilibezela ngoba hayi ngapha kuhambe ngenye indlela.
Aha, hayi siyabonga Chris Jahelidala, siza kuthinta njalo kuhlelo lwe-Live Talk.
Hayi, kulungile Ntunga.
Aha, Chris Gande intathele izindaba yethu ke bese ixoxa la lapho ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga. Istudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho. Abasanda sixhuma umsakazo wenu owe Studio 7 silethulela okwenzakalayo eZimbabwe ikakhulu okuphathelane lempumela yokhetho. Ibandla lezanu PF linqobile lithole izihlalo ezingu 145, MDC Alliance 66-0. Sizweni okunengi ku Mavis Gama.
Obamanje ikhundla kumba banqobe kukhetho lokudinga abameli ama parliamentary elections sesitshelwe ngabanqobile abayi 207 kusele abathathu lezike laba kungabe Harare indawo ze Harare ezintathu ama constituencies amathathu ayo Harare phakathi kwalaba bantu abayi 207 kulo thole isikhundla emele iNPF uMasango Mathambanazo yena nguye onqobe kuconstituency yeKwekwe Central bese kusithi uThemba Mliswa yena uthole eseNorton bese kusithi ezisalayo abasalayo iZANU PF ithole 145 kuthi MDC Alliance ithole 66 lake ngama seats alabo abanyindisa ukhetho lokudinga abameli bekumele ngaye sekuphendule lokhu ukuthi basitshele bonke ndawonye beyi 210 abazamela ama constituencies angu 210 kodwa kulamathathu alokhe esalindelwe engawe Harare lanxa ama commissioners engathandanga ukusitshela ukuthi eHarare kwangkhona ngapi kwendawo silindele ona lawo. Phezu kwalokho njalo silindele ukuzwa impumela yokhetho lukamongameli. Lizakhumbula balalela ukuthi ngaphambilini abezeki bebeke batshengisa ukuthi bafuna ukuthi batsho impumela le lamhla kodwa kuthe ngokuqeda kwabo ukusitshela impumela yabameli esithe sabathola khathesi basesithi hayi bananzelela ukuthi umthetho uyabakhuthaza ukuthi babize abameli balabo kade bemintisa kulolu khetho lwama-presidential beyi 23 bangamachumi amabili lantathu kusitsho ukuthi abazobamela ama-polling agents abo kumele abuye abanye sebebuyile la ukuthi bezokhulumisana labezeki babonisane bese kukhangelwa layana amafomu kade kubhalwa khona impumela yokhetho uward inye ngayinye esingathi thina athiwa ngama-V11 forms bese bebona ukuthi bayawelelana la kungakho ke kuke kwamiswa ukuthi uZulu atshelwe impumela yokhetho lukamongameli. Bathe bona nxa kungahamba ngendlela bengasitshela bengatshela uZulu bengazisa uZulu engxenye kusasa kodwa ke isikhathi sesekhona njengoba emthethweni abezeki kumele babe sebeqedile ukukhipha impumela yonke ngemva kwensuku ezinhlanu ukhetho luphelile kusitsho ukuba mhlaka 4 lapho kumele babe sebeqedile konke. Silindele ukuthi sithole impumela yokhetho lwabongameli ukuthi ngubani onqobileyo
phakathikulokugijimisana khonapho ke eHarare phakathi kwabantu be-MDC Alliance lamapholisa kanye namasoja
Amapichani kuhamba njani?
Ye, kube lokugijimisana kungendaba yayena le indaba yempumela zokhetho ukhanya abe MDC Alliance kakhulu bengajabuliswa yilokho okwenzakeleyo. Bekhona bathi bona inombolo ezibethiweyo ngabezeki leza abazitholileyo lapho behlanganisa bekhangela ama polling stations wonke ngoba kusuka ku ward bese kusuka ku polling station lapha avotele khona bese siya ku ward bese siya ku national lokuza national exact national command center bakhanya belokhu bengajabuliswa yizinombolo zangkhona eziphumileyo kungakho ke wabuya ontanga abasakhulayo babuya befuna ukuthi bazengena lapha okule national exec command center khona kulapho kuqale khona ukugijimisana phakathi kwamapholisa nabasakhulayo laba kwasekusithi sekulaphaya kwasekubizwa ke abakubutho babuya baxotshanisana nabantu labana kwakhala imbhobho hayi bekukubi sibili abantu begijima ndawo zonke ngikhuluma kanje abantu bebexotshwa edolobheni ukuthi abephume umuntu wonke bekuthiwa kahle ahambe.
Intatheli zindaba yethu uMavis Gama ubexoxa ke lapho lo Gibbs Dube. Kulive Talk sikhuluma ngempumela yokhetho lizwile ibandla lezanu PF selinqobile kukhetho lokuthi ngamalunga edalele parliamente impumela kamongameli kayiketulwa. Njalo kube lokutshengisela kwabulawa abantu abathathu ngamasosha lamapholisa eHarare. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Iningi lesizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya belithe amehlo nhlo ekhaya kukhetho. Umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ube ngomunye obe kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ebezisazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo ezenzakale ngalesi sikhathi bephansi komanyano we-election situation room. Undiweni uxoxa lo Chris Kande we-Studio 7 ekwaBulawayo.
Ibizo ngiyo Michael Ndiweni. Ngunhlanganiso okuthiwa yiBulawayo Vendors and Traders Association. Inhlanganiso yabantu abasebenzayo khonapha kwaBulawayo. Lapha ngingumsekeli kagcina isihlalo we-election situation room. Kuyinkundla lapho esikhangele khona indaba zokhetho nje lolo lweZimbabwe ka 2018.
Njengoba ngendlela elikhangele ngayo lokuphuma njani phambi kahle.
Thina kakhulukazi besikhangele amalungiselelo okhetho besithi ngesikhathi esithi pre-election period. Sikhangele nomhla okhetho sikhangela sokwedlula ukhetho. Sikhangela kakhulu izinto ezenzakalayo kulungiselelo ukhetho ukuthi amabandla aziphatha kanjani. Izekhi yona ilungiselelo okunganani lokunye nje okungasekela ukhetho uzoluhambe kuhle besile inkundla yethu ke ithatha imbiko evela ebantwini kumbe ngathi abantu abalokutsho kumbe abale abakhangele ezokhetho kumbe umuntu nje kazana ole ndaba lokuthi ukhetho luhambe kuhle kunjalo besile amafoni esithi ngama toll free abantu abesifonela khona then sifaka ke imbiko evelayo ebantwini sifaka ku platform esithi triage. Itriage le besiyisebenzisa ukuthi sihlanganise imbiko yonke le enye siyilandele njengokuthi kungaba le mbiko wokuthi kuyelo mbiko owodwa engawunika njengomzekeliso oyenzakale emathebeleni South ekafusi primary school athi maybe e-polling station kodwa phese kuvota kuthiwa khona na isimuvo yaku ekafusi secondary ukutshengisela ukuthi abantu babe lokhu kwa-confused imbijana balahleka. So kunjalo ke siyafanela izeki sithi izeki kule nto enje eyenzakalayo wena uthini ngayo. Okunye futhi esikhangelayo ukuthi njengokuthi amabandla bekungamelanga campaign so kusuke 24 hours ukuthi ukhetho luqalise. Siwazwile ke amabandla akade campaigner njengabo zanu PF zanika i-campaigner yafika yagida phambi kwendlu ka-candidate we-MRP esibona intimidation sizwile awu MDCT lawo MDC Alliance bekuphosa ama pamphlets abo ekuseni kuzaba kulukhetho emadzala ngama polling station ukuthi sibabe campaign asibonile imbiko ku WhatsApp labo Facebook ama videos ama parties e campaign akho nokunjalo ke besithi ma candidates wabuze si candidates sibone so campaign uyakwazi na ukuthi akuvunyela umthetho wona ukuthi sikhumbuzane nama candidates kwenze ukuthi kungalandela umthetho uhambe ngeqondile.
Manje njengoba usitshela ukuthi belibuthelela imbiko evele endaweni ezithiyeneyo, ungasitshela ukuthi abe diaspora bona liyenelisile na ukuthi libaphe kade kuphuma njengoba bona bebethi indlebe befuna ukuzwa?
Ye, besila ama-press conferences besiwenza sikhulumisana laba udiaspora, sisebenzisa inkundla ezinjengabo abasebulenjini engaziqamba nxa kungala problem ngeziqamba ezinye ezinjengabo site ebe iyo i-live streamer ama-press conferences ethu. Sibizela labo zindawo bakhona pha koBulawayo abanye bakwazi live stream online ama-radio nje achiyetshiyeneyo.
Kubona-ke abakudiaspora belisenelisa na ukuthi lithathe labo umbiko yabo ababeyethula?
Ye, ye, njengayizolo nje ntambama sisathola umbiko esizawuchwayisa kuthiwa abantu babona amalokhuza amasotsha lemota zamapholisa zamanzi ama-water cannon edluladlula besithi bafona abantu abasezimbabwe bona besemazweni sizama ukuthi sikukhangele sizama ukulandela kodwa sithole ukuthi impiko yangikhona eminye ingxenye yabe ingaqondanga kakuhle besisachwayisa sikaverify ukuthi impiko sibile qondileyo na kodwa engingakusho ukuthi ama-toll frees la yenzele abantu abasezimbabwe ukuthi basifonele kodwa nxa kulo muntu ongaphandle kwelizwe besile WhatsApp platform labade ngafaka khona umbiko wakhe kuplatform yethu ye-WhatsApp.
Umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obengomunye obekumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo obusazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo zokhetho phansi komanyano we-election situation room.
Namhlanje kuthumoya uthandaza Nkosi yami
ngiyacela
mangihambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
ke uhlelo ngaleyo ngoma yokholo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance eHarare namuhla besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezingu-146 kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-660. Kwanele mthwakazi omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Impumela yokhetho lukamongameli iza kuza iloba namuhla kumbe kusasa. Kwanele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.